Engibonayo ukuthi ithe isingeni leziki kube labo siphathelene ababuye le rate engani yehlukile kulale official. Lokho okwenze ama authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market, abathengisayo i-black market ziki. Ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama efforts okumaintain i-exchange rate ikhona phana. Baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiwe.
Yes.
Ngodaba lokuthengisa imali. Yeah.
Singathi kuyanceda yini kunokuthi bebotshwe ngoba kungaze kubotshwe abantu namhla. Kambe kuyabo babotshwa kuze kuthini? Kungamisa ukuthi lingagugudekini iziki lankola lelo.
Abantu bona ngani ukubopha abantu kuwelapha ama symptoms. Akwelaphi isisusa sendaba. Okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku black market. Into yakuqala umele sinanzelele ngabe kuyini ngama habits esasewajayela ukuthi vele singahola siya ku black market kumbe ngabe kutshengisa ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma formal banking channels. Lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-Beirut change ukuthi abantu nxa bengasaya ngemsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma-Beirut change bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ukugada umthova abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga i-fuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes nama-coins yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo.
Ye kodwa uhulumende wena nxa ungathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi iziki ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi ingatshelela kwenye tshelela lapha dlamini.
Ukhanya iyatshelela mna bonani ngamkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-Beirut change. Kulesikhathi lapho kwakuthiwa abantu benelisa ukuthola ama-$50 kuma-Beirut change. Pho ye bengabisa uhlelo lokuhambelana nalona lolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomtshova, bafuna imali yokuthela ama-fuel. Pho ke bengayinika i-maximum ibe yi-$50 kuma-Beirut change. Kutshengisele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller, willing buyer. Ngoba xa kungena ama-Beirut change ayenese ukuthi ngingene lezi gami ngithole i-$50 yami laphana. Kuba nzima ukuthi abantu babe nethemba lokuthi iziki sibili imali eyamukelekeyo endaweni ezitshiyeneyo. Ofuna ukuthenga ipassport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambe lezidi yakhe lama-forms akhe aye passport office afike e-Beirut change kumbe e-bank abatshengisa ukuthi lezidi engaka ngifuna ukuyabhadalela ipassport yami ngicela linginikeze imali engaka eyanele ipassport kumbe imali lani transfer straight to i-passport office. Lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hayi iziki yamukeleka sibili on a willing seller, willing buyer.
Wena suke wayisebenzisa yini iziki njalo i-rate yankhona imenjani lamhlanje?
Ngike ngayisebenzisa sibili ithole kubo 14 ngenxa yokuthi abantu u-13 point something lana abakabili amacenti angikhona. Abaningi engiyisebenzisa khona laku-airtime ngike ngayisebenzisa sibili, ngiyasebenzisa amavinkilini amancane. Ngiyithole i-rate kubo 14 sibili, ayifikanga kule esemkambweni omnyama, u-parallel market.